Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela injabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngesonto mhla ziku-29 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezi indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibesekumele wethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye.
Kwezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSithambaniso Dube ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonze.
The foundation Hotspurs name changed to Ajax, to Hotspurs, because of Ajax America and Kumdan Fada being in the mix.
So, ke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni echasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile group yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, ukuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yi-Linux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabe ibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungeke lamabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye. Ezinye izizwe zikwenzi khonoko. Akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinebutho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu ebemaningi. So senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe. Isizwe sakithi esakwamthwakazi yikho nje okufuqayo. Akwenziwa mhlawumbe yinzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa ngibhizi nje kumanje ngamthunzilikazi memorial lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama-institutions asaphila namanje salondoloza indini nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana lugijima ngendlela esifisa ngayo. Luyanida a lot of funds, luyanida a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube ne much more involvement yabantu abaningi, ikakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi half isiNdebele or ezinye zezindimi zikamthwakazi ngapha at the same time isikhiwa. Besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu engena ma efuna ukwenza izinto zakhe ngesikhalanga, efuna ukuzenza ngesitonga, efuna ukuzenza ngesixhosa, efuna ukuzenza ngesijawunda, akuthole konke kukhona kuphakathi kokuqukethiwe. So our first step kuyabe ukuthi senze operating system akso ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele. That will be the first stage. Amanye ama stages later we are then expecting ukuthi ezindimi zibe integrated, but at the same time kuyadingeka ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama app, ngoba lena i-operating system sesifisa labantu abayabhala i-app yakhe eqondane lokwesizwe, kumbe iqondana nokutracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele, kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khonaphana, izingwalo zibe khona kwafana, into ezihlukahlukeneyo. It's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu ababethu feda, ngoba manje bengasifica lathi sesabaprepela kuma-large language models, for example ku-artificial intelligence, machine learning esiNdebele, bayofika nabo bazithole bele chance. Into embi ezoyenzeka uma singakwenzanga lokho yikuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana ilayini yona lana, zigijima zicupha information yonke yezizwe zonke, ngoba the future is the information age. Information age means onguyo le information lokwazi ukudlala ngayo into zabo data science, nguyo umuntu ozosala engumuntu emhlabeni, ne-economy izokontrola ngumuntu onjalo. Koke thina singathi thina okwethu ukufida ama-systems abo-America abo-China, sibe yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthole ukuthi yithi esichazayo lokuthi umviyo kuyini, kwenziwani ma ulima, kwenziwani ehlobo, kwenziwani kuyahamba. Bona bayaku-translate, bayaku-commoditize, bayakhula kuma-economies abo, bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest, ngoba bazosinika bona what to think and what to say. So kulusizi ma thina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi sake siyithole, kumbe silinde uhulumende njengesinye isikhalo engibhizi. Why ma ngi-addressa i-culture ukuthi hayi bafowethu, nge-culture yethu is too rich, iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni. Abantu bakomthakazi sisabalale ezizweni sizingcweti kuma-fields amaningi kakhulu. Some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi, bagcwele basabalele umhlaba. Kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani.
Lapho ekulungiseleni isizwe, ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini, njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenza kumbe kule mbadalo? Ngiyakwazi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani,
ngoba ma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni. Nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni, angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi uMzilikazi. Uyaphelela khonapha emalini zakho, kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile. Ku-open source community kukhona ama-paid for applications. Umuntu uyadevelopa into towards i-operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanjeya, kodwa abesesithi hayi eyami i-commercial version. Ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka. Nabo abantu ma beyibona leyani into inesidingo bazoyithenga vele, ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology.
Lowo ngumnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Sigcina amasiko
kwethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
kwethu,
sigcina amasiko
kwethu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sibuzonze namhlanje bambele umthembo othembayo uGibbs Dube, imoweli Ezra Chisa Sibanda, ixoxa lobaba uThomas Ngwenya, yena-ke u-retired general wayekuviyo lebutho le-Zipra.
Bathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangiqhawula kusemfeni, bengingaqhawuli. Ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna ngitshaya ingquzu. Bengingaqhawulwa lakhathesi mina. Nxa ibhosi siyadlala, besingaqhawuli ithimu engakaqedi ukudlala. Ngoba ukwazi ukuthi ulelele, uphethele, uza kuthululelana esandleni sakho.
Kuyini osokusenza ukuthi abantu baqhawule, bakuthathe ngomkhuba wuphi lo?
Soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi, ikhalsha yakithi silahlekile.
Ilahleka njani? Bakuvumele njani abantu maNdebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza emkhubeni?
Imali impande yesono. Yeah. Abantu bakithi sebesihla ngokubehlanganisa imikhuba yakithi ngokuthenga.
Kuthi bona lapho sokuyibubulala phela isintu.
Yikho kakhulu.
Njalo ke sesikubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathabo ukuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha. Lokusenzakala yini le kwezindebeleni?
Hatshi mina ngikwazi. Sengxa engikhulele ngingabona. Even nxa kuthiwa kwasokonakela ekhaya, abantwana babekhitshwa bayahlala komunye umuzi. Kuthiwe nxa sokuqediwe kuthi hayi ukhulu wena uvakatshile, ugogo wena uvakatshile. Kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni. Kambe ngumkhuba wanga.
Akulaya abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala ngxabane bengafundi ukuthi kwakusenzakalani.
Abantu abayiba abakhulileyo kathesi. Abantu abatsha kathesi izinto zabo ngokuthanda kwabo.
Engikubuzayo babungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba. Njalo ke abadala abaningi abasekho. Isintu sesitshabalele, ulimuso lutshabalele, kwenziweni.
Sesibalutshwana, alubani kuyahlalwa phansi. Abantu asebekhulile, uqoqwe ngembali zethu, ngokuzibutha kwethu, ukuthi kathi siyibambe njani indaba le. Ngoba izachithakela abantu bethu nabazukulu njengoba likubuza.
Engutsho ukuthi kuzenziwa ngubani nxa nina abadala lingakwenzi?
Thinongwe yengxenye asibabendlini enkulu. So ukuthi sithi thina kakubuthwane hatshi kuba nzima.
Ulimi lalo solutshabalela ingwalo indaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu.
Hayi, ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga.
Eh,
ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso.
Eh. Nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030 kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la? Kuyabe sekhona ulimi lesindebele?
Ngo-2030 lo kuyabe ngowani?
Mhlela nisizo phela u-2030. Sindeza sisekhona.
Akale njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga, so kumele uhlale izigidi zigidi zeminyaka lokhu sesikhundleni. Nithe kumele
kubekho
lokho. Lisizigwenxa esezikhona namuhla.
Kulungiseka uthini?
Kuyazilungisa bodwa. Okungapheliyo kuyahlola.
Belilami wezathiso sibanda wezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Nembambele umhlobo sithemba uKibs Dube nethemba ikholisi lingxoxo ngenzela baba uThomas Ngwenya. Libe losuku oluhle. Sibonane
kwelizayo.
Ngesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika eKezi phansi kukanduna uMalaba.
Ukuthi kuqala ku-19 kusiya ku-26 kilometers uma silanda amakliniki eyiwo okuyikuthi siwathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli. So sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi. Ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela zihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini zihleti ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabhriji akusayiwe esibhedlela sokuzukuthi kulalwe kulinde imifula ize iyentshe. sihlukumezeke kakhulu nje ngendaba ye-clinic. Uma ucabanga nje umntwana egula yi-stress kuphela nje. Noma umntwana uma egula esesikoleni kwesinye isikhathi uthole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi umlande esikoleni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi sesiqede iblokhu yokuqala. And then sesikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwenduna bavumalaba baneyinyana nje nabanye abasediaspora phesheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kume ngenxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa. Sokuyisikhathi lwaqalwa kusho ukuthi yona i-clinic ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama-1985 yangayakhwa and then kuthe ngama-1990s or 94, 90 ngemva kwama-90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yayakhwa. Yabuya yama futhi lokhu yakhiwe and then ngo-2021 sabuya sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli blokho esaqala elinye khona manje ku-2024.
Uhulumende le kansili lige lene lesukuthi lixoxisana laye na akulasizo oluvela ngale.
Siyazama ukuthi sicocisane nabo ukusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingasezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing, noma kube ngama doorframe, noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyalisela uchaso kuwo wonke abangabe belalile.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kuleyi nombolo 27 9 083 8621
Kusigaba sabatsha namhlanje besithexoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisifanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamukela kulolu hlelo. Siyabonga namhlanje bemfuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zilehlise nini ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa sikhangela lolu daba sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene. Siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi khathesi sokusilwa lobudlwangudlwangu, abantu besilwa, amadoda ethe abafazi kungala kuzwanana, ikanti njalo khathesi sikuhamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu kusiba le ndaba zamadivorce ukwehlukana, abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli. UNkulunkulu lapha ekhuluma apostolo Paul uyasichazisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathethene kumele benjani. Akokuqala mfundisi sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye, kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibantu. Okokuqala ukuthandana, abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Paul ukhuluma ngamadoda ukuba thandana omkeni, kazangathi eqalise ngabafazi, waqalisa ngamadoda inxayani ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPaul uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omkethu. Abe sesinika-ke izampulo, umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke latho baba kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omkethu. Singenza njalo okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo, kodwa-ke yiwo umuthi lapho esiphiwa yilizwi leNkosi ukuba bobaba thandane omama, kubomama zehliseni-ke kubobaba. Lizehlisa kalula nxa ubaba enjani eyokuthanda. Akutho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke, akuzange kuthiwana ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala, akuzange kuthi ubaba uzaba la yonke into, kodwa-ke uzaba nalokho lakho angakukwanisa. Yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando. Ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama. Sengisiza kubomama njalo ukuba kuqakathekile ukuthi uzehlise kumkakho. Nxa kukhona, ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona, kodwa kululana ukuthi uxoxisane ngakho. Hayi baba, laphana izolo kwenzakale lokhu, wena ubona njani? Hayi mama, nami ngibona soso. Alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana. Abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela. Ngakho ngifuna sike sithandazenini baba, sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo. Ukube liyiqiniso enkosi yami, izwi lakho elilamandla liyiguqule baba. Imuli ebese zingane zingadilika akuzihlanganise njalo ngegama likaJesu. Inkosi iqinise imtshado, ube lothando, ube mnandi kanjeyana. Inkosi likusize.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ele-Ajax Hotspurs, uSithambaniso Dube, ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili nantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikolo se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMeyi. Sibumba ngilamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye okuthiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team sizama ukuthi singadlala uCoca-Cola tournament eyayidlalelwa isikolo, kodwa ke ngenxa yokuthi iFoundation College kwakungaso formal school, hayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kuleyo tournament.
UDube labanye bakhe abazange belahle ithemba, kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu.
Kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba leFIFA Unit Cup kwakurejista nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingabe register lezifa ingene ku draw. So sa register lati ubulayo province sa draw le day report. Sasesidliwa asaqhubekela ngaphambi but sasidlale kakuhle kakhulu. Sasesizodlala iFrank lene iteam owakuthiwa yi-missing link edlala kuzifa ubulayo province division 3. Yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili. Yasesinike yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola. Sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise ye ikuthi singene ku-division 3 sidla.
Ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolishi kuthiwa i-foundation college. Kuthe unikazi wekolishi esethiyeni akabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu baliguqule lelo gama laba i-foundation Hotspurs. Balitshintshe laba i-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe.
I had a link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town, but the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon, owakuthiwa Ajax Yaounde. And then umnikazi we-Ajax America was a city, he wants to link with us, simdingele a very good player, and the foundation Hotspur's name changed to Ajax. The Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Banda being in the mix. Kwagumeluti by then umnikazwe Ajax America as with the Mtata from Cameroon and then ehambelayo to America to further develop the talent of Kumlan Banda. But it's unfortunate the Ajax America then folded up.
Ngomnyaka 2007 iqembu le Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokungena nakwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wona okufana nje lowe-ZIFA Cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane.
At one point participated ku-CPZ Cup and yayila ama-qualifiers ama-team ayengu-16 e-Premier League. They were joined by the 16 best teams from all leagues, Division 1, Division 2, 3 and social, and we had beaten iMimosa Football Club, which is now known as iPlatinum FC. We wish to be drawn with Highlanders, but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le-Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le-Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazwe njengoba lowo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sale from the juniors was uSibusiso Tambo, the current Arnel captain. He was bought by Equalaton, the football club. I remember payment going on for Ambalwa. We were developing and we really needed the equipment. Our first export was Uhilari Matsibanyika. We sold him to Orapa Bucks in Botswana. That was 4,000 fuller that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKhumbulani Banda odlalela iqembu le-Maritzburg United South Africa kanye le-Divine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku-Premier Soccer League. Njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le-Highlanders uPeter Mudua kanye ne-Reward Muza, umdlali weqembu le-Arnel uChristian Machisi, imvimbi yeqembu le-FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye. Okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni alemvunulo yenzo lelona njalo elophawu lweqembu. Lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye-Wolfway yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence EAI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesiNdebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Alibor! Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.